ngasikhangela i-Deaf Awareness Month iqakathekile ngokuthi abantu abangezwayo endlebeni labo bayabe befundisa uzulu mayelana lamalungelo abo ukuze impilo esiphila kiyo even kusociety layo ikwanise ukuthi yamukele abantu abangezwayo.
Kuyini okwenziwayo kulinyanga njalo kuphathisa abantu abangezwayo endlebeni ngandlela bani?
Kulendlebe eziningi kakhulu eziyabe zisenzakala njalo zithunganyelwa ngabantu abangezwayo endlebeni. Nxa sikhangela yena uSeptember ngokwakhe wake wayenziwa the first ever World Federation of the Deaf Congress. So nxa sikhangela uSeptember it's a very significant month empilweni zabantu abadeaf. Kulezinye izinto ezinjenge Declaration of the Rights of Children Who Are Deaf esizenzakele mayelana leyona lenyanga. So nxa sikhangela kulenhlelo eziningi eziyabe zitshengisela ukuthi abantu abangezwayo labo endlebeni bayenzani kusociety yethu, bayenzani ukuze bethuthukise amazwe ethu. It's very significant ngoba sizabona izinto eziningi abazenzayo, even ama-rights abawakhalelayo kumbe ezinye izinto abayabezifuna bezidimanda from ama-government ethu.
Sikhangela abantu abangezwayo endlebeni eZimbabwe, ubona abantu laba bephathiswa na ukuthi baphatheke ngokugcweleyo ekuthathweni kwezinqumo elizweni ukuthi benelise ukuphila impilo efana labanye? Lokhu ukubona kusenzakala na eZimbabwe?
EZimbabwe, according to the National Disability Policy, about 11% of the population yabantu abakhubazekileyo balama hearing impairments, abazwa endlebeni kumbe balama any other problems ngendlebe abadiagnosiwe. So nxa sikhangela inani leli ngelabantu abaningi kakhulu. So nxa ngibona eZimbabwe sisasilela enhlelweni eziningi, i-sign language ayikatholakali indawo zonke like ezibhedlela, asikayifaki ku-curriculum ezikolo. Kunama-strides amaningi njalo sesiwayenzile like ukuyenza one of the 16 official languages eZimbabwe.
Njengenhlanganiso ye-Sign of Hope, kuyini eliwenzayo ngalinyanga ye-Deaf Awareness Month liphathisa abantu abangezwayo endlebeni?
So thina nge-Deaf Awareness Month sizalontsha i-national budget in sign language. Iyo into engiyibona esesiyenzile eyi-first thing yokuthi iyenzakale i-national budget ifakwa ku-sign language. Njalo sizaba nesikhathi sokuthi nge-International Week of the Deaf sibe nama-programs, inhlelo esiba lazo ku-Zoom, sikhuluma labantu abavela phansi lonke, sizaba lama-partners e-Kenya, sibe lamanye ama-partners akwamanye amazwe. Lokhu kuzasinceda i-peer-to-peer education yethu leyo izasifundisa ukuthi abanye kwamanye amazwe bayenzani.